around 12 emini ngelanga lanamhlanje eHigh Road eWestern Triangle bus terminal. Besilomhlangano njenge-Transform Zimbabwe, silama speakers angu-president wethu uJacob Satia Chengezeni Ngarivume, lo aspiring candidate wethu uKhudakwa Shema Khulu. U-psychology Mazuisa ubuye lama youth awezanu PF akade egqoke iregalia yezanu PF baqala ukujika amatshe bebethele amatshe amareyeni induku lentswazi baqala ukuchaya abantu abakade bekhona khonapho emhlanganweni isikhathi sika 12 o'clock bese ama-members o-Transform Zimbabwe labanye nje abafika 350 kulimele abantu abahlanu umntwana ole 3 months u-Blessing nomama wakhe u-organizing secretary u-Abishai Jazz lo munye wethu uMr. Dondo owe-transport and logistics balimele okuzisa usizi ngakho ke balalisiwe esibhedlela.
Bekwenzakeleni kuze kuqalise lolu dlakela baphongusukela nje amalunga ibandla lakho?
Ya, baphongusukela ngoba baphongufika abazange benike abantu ithuba lokuthi bakhulume bathola abantu bebuthene basika bathatha i-microphone baqalisa ukukhuluma besithi phambili ngebandla labo. Angithi besenzela ukuphazamisa umhlangano lo ngakho baqalisa ukuhlabela ingoma zabo njengebandla esikwenze ngeyinye iparty akusiphathanga kahle ngoba kuphazamise abantu abaningi bezwa besiba lokwesaba.
Kodwa ilunga lebandla lakho likhankasa kuhle?
Likhankasa kuhle okokuthi sizimisele ukuthi mhlaka 10 June asazi ukuba kuzozalwa nkomoni but hayi siqhuba kahle.
Selenzeni ngalolu daba lilukhwezile emapholiseni yini njalo abalimeleyo balaliswe ngaphi?
Basezibhedlela ezijiyeneyo ikuthi okwakathesi angikabikwazi ukuthi sebetshintshiwe yini kumbe njani ngoba ababili laba bese behambise ephari benyathi siluhambisile udaba lolo emapholiseni. Angithi umemba incharge uthe okwakathesi akula docket engabhala eze ethole i-information from law and order.